lingalithola njani izulu kandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomsakazi olodumo uThisa Moyo Kariza Mimba, yena olenhlelo zakhe emsakazweni weStar FM lapho aphathisa abantu ngehlupho abalazo ezindlini. Yike sikhangele zona indaba zamacansi, kukhanya kulodubo yini kakhulu lezinsuku emacansini, ngoba sesibona indaba zakhona ngani yize sezikhulunywa kakhulu. Ubona le mithi yangkhona sokuthiwa kule mithi enje eminye sibhaniwe vele eZambia lokunye okunjalo, kungakulodubo yini elizweni lapho?
Esingi sikhangela ke indaba yamacansi, siyakhangela umama wethu indlela ababephila ngayo. Babe ngabantu labana abokuthi kungathiwa babakakuhambile uyesebenza ke kubeke ewenela kumbe esigoli, babezihlalela sibili bemmeleli baba lapha azayabeya khona ngeminyaka emingaki. Nxa kuyikuthi kwakusenzakala kwakungandanga njengalezi nsuku, nambona ngathi lezi nsuku indaba ye-social media yiyo esiphambanisa abantu. Kade sikhangela ubona umuntu wokuku-WhatsApp, ubona amapikitsha amavidiyo esihlala sithumezelana kuma-WhatsApp, abantu sebekwazi ukuthi hawu ngokunezinto ezinje kade kuyenziwa so. So umuntu uzabe sezama-ke ukuthi hhayi uthi lami ngenze so, uthi lami ukuthi so kuhambe so. Yikho lapho abagcina khona sebesiyadinga-ke izimithi ezokuthi-ke endliwe kufanane-ke lalokhu abahlala bekubona. Ekenke indaba ye-social media yiyo siphambanisa abantu kakhulu.
Kodwa khona kungela dubo endlini, ngiyangize abanye oyakukhulumela bemsakazweni bengani bayakhuluma ngokubana hayi kulo dubo lokubana kumbe ubaba uyehluleka ngoba kunjalo. Aso dubo yini olugcwelelo no?
Yes, yamlandezile ngihlele eziningi kakhulu engizengezokuphathisa abantu abalesdubo-ke endlini. Ezinye-ke indaba kufuna-ke abantu baqoqisane kumbe bekhulumelane. Into engayibona i-problem ekhona indaba e-communication, ibaba lomama abakwenza ukuthi kuphumelane egcekeni, kumbe singathi kumbe yi-culture yethu yini ekuthi uwe ubaba engasethisa umama, umama ungafuni ukumtshela ubaba ukuthi kodwa mina phela angisuthi kumbe angisuthanga, kuyaba le-problem endlini. Ubaba uzacasa ukuza ukuthi hawu kati okusuthisa umbani kumbe uhamba njani. Into khona kade ngisakuthi ukuthi abantu bayabona ku-social media ukuthi kwenziwa so, uhambe so. Ungazama ukutshela omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze so ba, iyabe isiyi-problem. Kanti usunje nalokhu usukubone kubani, usukufundiswa kubani. So ya singathi mostly yikho kubangela-ke ukuthi abantu begcine-ke umuntu ngayekwazi ukuthi ubaba vele katshile okunje, umuntu uyabe egcine sezithulile. Yikho lapho elibona abantu kumbe abafazi kulezi suku kakhulu zokwanda ukuthi umuntu uyabe esenomunye umngane ngathi eceleni. Ithink yindaba eyo-communication yokuthi ngawo ubaba kumbe nabomama bayavuma ukuthi hayi xa khona lapho ubona ukuthi akwenzi akuhambi khona kakuhle, khulumelananini kulezi nsuku. Nxa ungakhulumela kumbe lingachathiselanga omunye ubaba engxa kumbe uyabe engasasebenzeki kakuhle endlini kumbe ngesiselamandla, kubangela ukuthi engxa kumbe ukukhona-ke i-medication ekhaya esibangela khonokho. Phathumekela ukukhuluma komunye wakho lihambe lisiyabuza lisiyathola uncedo lapho ngihlala lithule kungela muntu okhuluma lo munye. Yikho elibona siphathela-ke izinhlelo njengalezi engizenzayo, abaningi sebewazela khonapho sebefundela khonapho ukuthi hawu ungabona sokunje ukuthi into engxa kuyabe kunje. So abantu bayaphathiseka.
Lo-ke bekunguThisa Moyo Kariza Mimba, yena umsakazi odumileyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilalo.